Uphenyo luyinto eqakathekile kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathu bani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ebandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni. Njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sincanga ngathi awumbe sifuna ukuhlukumeza sibili. Sesingahlukumeza abantu abanjengomuyi okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa. Kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala izinto sibili ezenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela ababizana onyabochamisa bona omahere ostalo sowendi labantu bani o kungabe kusenziwa emuntwini vele obengaziwa izolo obengela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa. Yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli kithi lathi kuyasingcolisa sesikhathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo uthi bohlala kuthi ezanu-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu lalokhu. Angiyabona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokufakazi ukuthi umuntu akona ngobani ngabe siqhuma ngokuthi nangumuntu lowo nguyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo udube nangu simbonile nguyothombileyo.
Ye kodwa kulomunye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuze kube lamhlanje. Anto abantu ngani uyahlupha khona kugolede
ividiyo yana ethatha Mthembo ayitshengisa ubana uhamba njani kutheni yabona mina kimi kwesikhathi ngibonicele bona ngathi for sure nxa abantu besithi kona ngokwe-state management enxa mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ukuthi ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imi njani ngoba phela into ke ifuna ubufakazi obupheleleyo. Uyakwazi ukungithatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobho wami ngani ubusufaka ku-social media ukuthi nangu uthuba uyangigijimisa lapho ufuna ukungithumba kukanti uthuba ebekushuti range le kumbe beseplani lakezingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe kuvele uthuma le mvumo yokubana ebethwele kodwa bezofaka ividiyo lama-40 e-shopping naw uthi kanye ngatambeta ikokwenza yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even or independent civil luyafunakala ukubana sibone kanti bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulomunye omunye wethu okwenzayo wenza ukuganga.